Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 9 Nhlolanja 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ecebise uhulumende ukuthi abhadale izisebenzi zakhe ikhulu lamadola emelika phezu kwemali abayiholayo ngenya anga kodwa amatitshala athi imali le incane kakhulu
bafona besithi abangatholi umzila ukuthi ngabe kwahamba njalo kungaphephisiwe ngoba uyakwazi ukuthi amapolisa la amele athatha ama instructions kubabulali
amagqeda aselobele usikomiti wamapolisa umnumzana Godwin Madanga ekhonona ngokuthi amapolisa kazimiselanga ukudinga abadiliza lokubhomba amatshe esikhumbuzo sabantu ababulawa ikukura hundi esilobela lasebhalakwe
esukuzamayo ukuthi khona inani leli lingabi lonke liphansi
umanyano wenhlanganiso ezikhuthaza ukubhalisa ukuvota oye ekhaya vote 2023 uthi namuhla uzasungula umncintiswano olomvuzo wabomakhale khukhwini njengendlela yokukhuthaza abatsha ukuthi bebhalisele ukuvota zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we studio Umongameli Emmerson Mnangagwa ubika ecebise uhulumende ukuthi abhadale izisebenzi zakhe ikhulu lamadola emelika phezu kwemali abayiholayo ngenyanga kodwa amatitshala athi incane kakhulu limali amatitshala aphakathi kokukhalala umsebenzi esithi kawenelisi ukuya emsebenzini ngoba imali abayiholayo inlutshwana kakhulu ugatsha lwezembiko luthi uMnangagwa unqume ukuba izisebenzi zengezelelwe ingxenye yeholo ebuya ilidola leZimbabwe ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini 20% ebuyiselwe ngokuqala kukazibandlela kuthi utitshala ngamunye usezaphiwa imali eyisilinganiso sedola lemelika elingamakhulu amachumi ayisikhombisa lanhlanu $175 ngenyanga Kodwa isiphathamandla lasenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-R2s umnumzana Vusumuzi Mahlangu utshele iStudio 7 ukuthi amatitshala wasoze abuyele emsebenzini nxa engaphiwanga imali efika kumadola emelika angamakhulu amahlanu lamachumi amane $540 ngamunye ngenyanga.
Lokho thina njengenhlanganiso asiyibonile into esingajabula ngayo okwakhathesi ngoba asikwazi ukuthi uhulumende njengoba kungakhulumisananga engazaziza inhlanganiso ukuthi kusho ukuthi ase ukuthi-ke usithembisane njalo angasiphani lokho ikwenzele nje yedwa kanti thina-ke sifike ukuthi sinyimpane zinyulwane sikhuluma nje sasizwe bese thina sihandele ukuthi sithole $540 eyimali eyiholwa ngababalisi ngokungakafiki umfumfu 2018 ngakho ngawukuthi-ke lokho holumende njengoba singakakutobi lokho akutoyo nxa ukuthi-ke ilekhozi yona le imali yakule kuthi ukuthi vele hhayi asikaqali kuleli hambo esihambayo umama sesemuhle ngoba siyakwazi ukuthi-ke imali leyo ngazithela mhlanje sasa iyake ngasathengi lutho nje sekuliphetho lingalatha umntwana ngaleyo
manje nxa kuyikuthi bakhona abayamukelayo kutho ukuthi selizabuyela yini emsebenzini
ye okwakhathesi-ke ngoza esithi zabuyela ngoba-ke sikakuboni kuliqiniso lokho okukhulunywa ngurhulumente njalo nje sizabuyela kuma-members kubalandeli bethu asinike umbono wokuthi ngangenjani kuya phambili kodwa-ke njengokwazi kwami nxa ukuthi-ke ayisikho lokho vele lesikunqumile angiboni sibuyela emsebenzini ngoba-ke sinaze sibuyele ngalesi sikhathi lizathengile ukuthi hhayi sizalifakela lokhu ngalesi sikhathi ukuthi kufika lesi sikhathi kube yize nje kuyangani nje ngabantu abadala amandla
sike sezwa ukubana uhulumende uqoqa ukubana lingayekela ubuyela emsebenzini uzaliqumela iholo liluthatha njani lina udaba lo
siyakwazi ukuthi-ke vele uhulumende-ke alezi zikhathi siyezi-ke sesisela ngalezo ndlela kodwa-ke kathesi-ke ababalisi-ke kabasafani eqhupheni levalentanini siza
manje nxa sikhuluma nje kuyikuthi yona leyi okuthiwa $100 in hard cash elizayiphiwa iyabi lokhu ingeneli na ukuthi liyefika emsebenzini njengoba besisizwa kuthiwa likhala ngokuthiwa yi-incapacitation.
Ngathi ngakhuluma nge-$100 ingabi $100 iqhathanise lokho esibiza ngokuthi i-poverty bottom line. I-poverty bottom line owakho mkhathesi i-73,000 pounds. Ngathi ngiguqula le i-73,000 pounds ngisebenzisa i-bankr yananzelela ukuthi ngabe imali mhlawumbe engafika ama-$700. So-ke le mali $100 kuyafana lokuthi nje hhayi awukabi la kungabe kusengithi ukuthi umntulo kuyale kodwa hayi kabaningi lapha abenzele ngikho. Engakho-ke le mali ngazilifake hayi kakengela kwabalisi ngoba bejoka ngisuka ngaphambili ngihlalele ukuthi nabo balisibetholele $504 okuyimali eyayiholwa ngalesenikhathi engenza ubudolebhelo babo ukuthi hhayi sekubiselwa kwezimdola.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights aselobele usikomiti wamapholisa uMnumzana Godwin Matanga ekhonona ukuthi amapholisa akazimiselanga ukubopha abantu abadiliza babhomba amatshe esikhumbuzo sabantu ababulawa iGugurahundi esilobela laseBhalakwe. Amagqwetha la alobe incwadi emele inhlanganiso ye-Ibhetshu likaZulu eyiyo eyafaka amatshe la. Esilobela yafaka ilitshe lokukhumbula abesilisa abalitshumi lanye abathathwa emzini yabo libutho le-5th Brigade mhla ziku-30 kuzibandlela ngomnyaka ka-1985 banyamalala kokuphela. Leli litshe lantshontshwa kwaze kwaba kabili. EBhalakwe linhlanganiso yafaka amatshe la kabili antshontshwa kwathi elesithathu labhonjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi basebenzela uhulumende lanxa yena uhulumende ekulandula lokhu. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi akula lutho oselenziwe ngamapholisa nangu kungela ngitsho lo yedwa osebotshiwe. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla se-Ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
So yikho sithe amagqwetha akahambi emthethweni ebhalele abazomthetho bebhalele lezi ngatsha zikahulumende okufanele zilandele umthetho zibone ukuthi ziyafulufila hayi on behalf of president but ngenxa yokuthi zilomlando wokwenza lokho ngoba kathesi kule conflict labo abahlezi esihlalweni sobukhokheli ababalisa umongameli labo Dr. Taramba izandla zabo zigazi labantu abafa ngombhuqazi. So bona uma bekhuluma bakhuluma ngani balilizwe bakhuluma ngani bazingatsha zikahulumende ezehlukene ukuze zibone ukuthi zenza uphela. So yikho sibone ukuthi silande amagqwetha sibona kungalandelwa isisekelo ngokupheleleyo abafanele be-implemente i-constitution bangani balandela abakuthiwa ngama-political leaders ayiyo vele njalo aphathi intekayo ekutshontshweni kwelitshe lekudilizeni kwelitshe ngoba uzathola ukuthi abantu ababulalayo abantu yibo lanamhlanje abalalelwayo. So yikho sikubone kufanele ukuthi hhayi sihambe sihambisaneni uma kusehlula enkundleni isishayamthetho siye kutsho la. So uma siyabe si-independent sizabona ma kusehlula sizabona ukuthi lakwenzakala njani.
Isikhulumeli sikaMnankagwa uMnumzana George Taramba sambona ngemva kokubhonjwa kwelitshe elalifaka eBhalakwe sambona esola inhlanganiso yenu esithi uhulumende kakungeni lokho ngoba lelo litshe lalifaka ngaphandle komthetho lina njengeibhetshu likaZulu. Uthini ngalokho?
Okuka George Taramba akumangalisi uJoji Charamba uyisikhulumeli salabo abaqeda abantu. So kuyabe kufanele ukuthi sikuzwisise kona ukuthi akukho kutsha esingakuthola kuye ngaphandle kokuthi uzakhuluma nje eklamasa, kodwa udefenda ababulali, udefenda ababulali laye okutshengisa ukuthi uyingxenye yakho. Kodwa okuliqiniso yokuthi hayi, kakula nto entsha, kakukho okuzatshintsha, sizaqhubeka sifuna ijustice.
Amapolisa emaphisa wona aseke akhulumisana lani yini ngokuthi asengaphi ngophenyo lwawo phezu kokubhonjwa kwelitshelele?
Bafona besithi abakatholi umzila ukuthi ungabe kwahamba njalo okungasedusiyo, ngoba uyakwazi ukuthi amapolisa la amele athatha ama-instructions kubabulali ngani kuma-citizens.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo ngowenhlanganiso ye-ibheju likaZulu. Sehlulekile ukukhuluma lesikomiti wamapholisa umnumzana Godwin Madanga ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa wathi uyalungisisa udaba lwegugurawundi esebenzelana lenkokheli zomdabu okungafunwa nguZulu wesigaba seMandebeleni.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Umanyano we-Ekhaya Vote 2023 uthi namuhla uzasungula umncintiswano lapho abazanqoba bezathola umvuzo wabomakhalekhukhwini ngendlela yokukhuthaza abatsha ukuthi babhalisele ukuvota. Uhlelo lolu luzaqutshwa emagwegwe Njubelo Bengula, Makhandeni Entumbane, Lempopo Maphelandaba, leminye imikhankaso eyehlukeneyo eMathebeleland South leNorth. Uluhlu olusanda kuvezwa inhlanganiso ebona ngokuqutshwa kokhetho eZEC luveza ukuthi kulabantu abalutshwana kakhulu ababhaliseleyo endaweni zokuvotela ikakhulu kobulawayo iMathebeleland South Midlands leMathebeleland North, okungabangela ukuthi izigaba lezi zihlanganiswe zibe lihlekana ngohlelo lwe-delimitation exercise. Izek ithi amagama alabo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections ngenyanga ezayo aselotshwe okusemthethweni kugwalo lwe-gazette, njalo amabandla ezombusazwe aphakathi kokukhankasela lolu khetho. Umnumzana Nkosikhona Dibiti yisikhulumeli se-Ekhaya Vote 2023. Usichasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu hlelo.
Siyalontsha cellphone competition for abantu abasha baku ages between 18 to 20 abakuma constituencies angu-4 kobulawayo alama-list registered voters. Imizamo yonke le sizama ukuthi sibone indlela engasisebenzela ngathi ngamaviki amalutshana aseleyo ukuthi uFebruary aphele le-blitz leyi iphele ukuthi sincedisane labantu abasha kuma communities ukuthi basincedise ukumobilize. Njalo ingcenye abanye sebengasukumela phezulu ngenxa ye competition le ukuthi kuya kulama iPhone angu-4 aza wina in each constituency. Maybe abantu abasha between ages of 18 to 20 bangasukumela phezulu bekhuthazana. Esikuzamayo ukuthi kona inani leli lingabi lonke liphansi. Sesizamile futhi njalo uku engage ama coalition members futhi aku izindawo njengabo Mat South, Matobo South. We are planning ukuthi sike siyefika khona ngalezi ndaweni ezinjengazona lezi ukuthi siyebamba umsebenzi sikhankase sincedise la ama-organizations asebenza ezindaweni zona lezo ikakhulu ekubhaliseni ukuvota ama-constituents anjengabo Matobo South.
Abantu bayakwazi kakhulu ngomncintiswano lowo yini, njalo libona ingani kuzakhuphula njani amanani abantu ababhalisela ukuvota?
Umncintiswano lo sikhangelela ukuthi i-focus yethu ngeyabantu abasha especially 18 years to 20 years babazwisisayo indaba zabo makhalekhukhwini abanjengabo iPhone. Njalo kuyisifiso sabontanga ukuthi babe le phone enjengayona leyo. So i-competition le ayisoyeka abuyelawayo wonke jikelele. I-competition le iyabe kuma-4 constituencies emagwegwe, Njubelo Bengula, Makhandeni Ntumbani laseMpopo Maphelandaba kuphela. Lapho kule nani lilutshwane elibhalisa ukuvota, injongo yethu yokuthi khona singabi le ones ndlela yokukhuthaza abantu ukuregister ukuvota, but sithi do other things ezinga appeala kwamanye ama age groups esiqoqisana lawo njalo i campaign yethu kathi sisi was based sesizama ukuthi sigxile kakhulu emawadini lapha abantu abakhona so sikhalele ukuthi kungasincedisa njalo ukukhuphula inani labantu ababhalisa ukuvota siyilontsha kusasa so sikhalele ukuthi kube labantu abazakhuluma ngayo esigabeni lapha esifokusa khona avalwa nqa inani lilonke limi ngendlela elimi ngayo
umncintiswano le bawuthola njani umvuzo
umncintiswano lo ngwako obulawayo ufokuse kuma constituencies angu4 kuphela eMath South laseMath North kuzaba le nhlelo ezijene kula lezi ezinjalo zabo ma iPhone iso sikhangela ukuthi as we go siyenze izinhlelo ezihlukene ezirelevant to indawo ezijene
iraffle draw izayenzwa after a voter registration blitz le isiphe isidlulile esikutsho ukuthi sikhangelele ukuthi aba eligible to participate kule umncintiswano ngabantu abale 18 to criteria yakhona 18 years to 20 years njalo be register this February njalo be register endaweni ama constituencies angu 4 athi ona imagwegwe njubelo bengula phelandaba mpophoma lasentumbane makhandeni ama constituencies angu amani ona lawo kuphela so ikwenza ukukhangela ukuthi yi criteria e eligibility ukuthi umuntu angaparticipate
allo ke ngumnumzana Nkosikhona DVD oyisikhulumeli senhlanganiso yekhaya Vote 2023 ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kwathi abantu abedlula ikhulu 137 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lo lugatsha luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2340 abahlatshwe ijekiseni yakuqala e-COVID-19 abazinkulungwane ezedlula ezintathu 3255 bahlatshwa ijekiseni yesibili kuthi abahlatshwe ijekiseni yesithathu badlula inkulungwane eyodwa 1735
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC
Okwamanje ke sikhangela eziphuthuma azivela kumaphephandaba achiyeneyo Pandaba le Herald lilodaba lokuthi amapolisa asebophe omunye umama weMarondera ophila ngokuthengisa umzimba obulele ujaha oleminyaka elijumilane 14 ngemva kokuba umfana lo eyale ubhadala ucansi Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lithi inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo e-Election Resource Center ikhathazekile ngobulutshwana babantu ababhalisele ukuvota. Okwamanje sengilijiya esandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani balaleli beStudio 7. Salibonani lonke bani. Lapha mina ngikhulumayo ngingumlimi waseAntelope. Izwi lami ngiQueen isibongo sami ngesako Hardebe kodwa isithupha sami ngesako Nyoni ngoba ngichadile ngibizwa Queen Nyoni. Lapho uhlupho lwami ukuthi nxa ngingafaka amabele eGMB, iGMB kayingibhadali intime. So ingambhadali intime, kangitshele ukuthi mina ngaphambanisana neGMB ukuthi bethi ngibangwe. Last year ngifaka amabele mhla ka-27 October. Ngayabhadalwa mhla ka-12 January. Kati nga nilime sinislimo lapa nyaslima ngani mali ngaipiwa. Lonye akafuti ikuwa na loo. Aba ntu abafage muvaku lami sebe pate. Mine ya mimali aibona gali. So nkwela siku ngali site siku kuluma kustudio 7 da pasi ya kulumele. Nkwela like lingi vuzelio ni GMB kuti kanti. Vele nga sifaka mabele statis katesi nganani kuti spata. Lugu nzeri kutu kunga slupi. Nga sifaki lenje slinde sikuwa. Aibakiti nindi nyakalu ya zimina ya slupi. Gala pange GMB. Mina ngingumuto mfelo kazi nyazbonele. Nga so nsebenzile nga sapiwa mali. Sentiwa ngibona ngasadlanga kathi ngazibophela kuyabe sokuyindaba kabani ngoba nyabe senhluphekile. Ngiyabonga.
Livuka njani balaleli be Studio 7? Livuswa nguNhlanhla Mahlangu oseBotswana eFrancis Town. Ekhaya ngivusa umama uNhlanhla owakomatshivovo kuncube. Ngivuse umdala uRJ Nkomo wayesebenza esibhedlela. Ngivuse unkosikazi wamampofana. Ngivuse umdala usathulana uNdevula. Ngivuse loPaul Ngwenya umalume amonyanga lomzamo uJabu Ngwenya ekhaya lapha emalungu lapho esihlala khona laphana eSt Paul. Silohlupho lwamagetsi, kulamagetsi awayo kwawa amapholu so intambo zigcwele phansi khona phana zawa ebridge lemalungu ecile ngomuzi omfana amakuthiwa nguvelaphi Chuma zawa intambo zawela emzini wayo so ngikhuluma ziphansi so sesabela abantwana ukuthi abantwana bazabamba intambo zamagetsi lezifuyo zetinkomo kaphana zizaphela besicela ukuthi igovernment ngabe iyangenela kuhambe kuyelungiswa lapha intambo lezela zivuswe laphana kulungiswa amapholu lawa yikho engikhala ngakho bakithi i-government layingenele saphelwa izifuyo ziphelwa abantwana yimunhlanhla Mahlangu seBotswana ozalwa emalungu khona phana. Ngiyabonga.
Sanibonani lonke basakaza abahle kwi-Studio 7 yalibulisa lonke ngibongela iminyaka engu-8 e-Studio 7 sasakaza ngibongelele bonke abantu bakithi eZimbabwe ngibongelele lonke masabizo ikakhulu abantu bakithi eZimbabwe bese ngibulisa ebebandla lezaphu lonke kodwa ngiyabicebisa abantu bakithi kunabantu bakithi phela abanamakhono amahle kodwa lingena endaweni ezingafanelanga engathi uJonathan Moyo ngithi uHelshman Ncube ngithi uMagalela Mafa Sibandla ngithi uMthuli Ncube bese ngicina uMqondisi Moyo abantu bakithi kuyani lonke uzaphu ngizabona into zihamba kahle nginikweshete kahle nje lithola ama-position right ngizabona ukuzayenzakala ngabe selibumbene mpela kuyinto enye ayilokho elikwenzileyo kumbe kungena imali kumbe kungeneni kumbe kungena usathane ayinxakulisathane ngiyalikhuza ngegama likajesu hamba sathane abantu bebambane amen.
Abantu bakubona.
Sawubona mnumzana Chris, kunjani eAmerica khona ngapha kwi-Studio 7 VOA? Ukhona undodelo othi ukhuluma le othi angivodloza indlovu. Uyehluleka. Angeza kwezinjalo nxa umuntu ufuna ukuthi into lakho zilunge. Into zilunga inkomo ithanjiswa ngesikhumba sayo. Angeza kubophi inkomo ngesikhumba sendlovu. Angeza kubophi inkomo ngesikhumba sesilwane. Inkomo ithanjiswa ngesikhumba sayo. Ukuze ithambe, ihambe yenze indlela efaneleyo. Lokho kutsho ukuthi amaNdebele ayena nxa enguye eyedwa zi hatshi abantu abaningi njengakwabo umqondisi ukuthi amaNdebele emigleni njaninjani akusebenzi. IZimbabwe ifuna abantu bahlangane bahlanganise amakhanda ndawo njengamadube lezimbi elisayunivesithi sitha iZanu PF. Akukho sinye isitha ngaphandle kweZanu PF. Abantu bonke abeZimbabwe kabahlanganise amakhanda ndawo bathi goqo ukuze behlule isitha. Yongeza njalo akulahluphi into zonke zewese obala. Undoda watshaya ingoma yendolwane wathi sisonke siza kulungisa. Kodwa nasi lokhu kukhethana sitshelana ngemhlobo akamselana izikhali hayi kude lapho siyakhona watsho njalo umfana wendulwane. Ngiyabonga Chris, ubakhumbuzi lokhu abakukhuluma ukuthi hayi sikho. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo. Hayi mina loba kuthiwa abantu bayakhuluma hayi mina iqiniso vele angeke ngafa ngani izanu PF akula nto ezafa yejintshe elizweni leZimbabwe. Okokuqala nje kule zinto ezisemehlweni abantu ezibonwa nguZulu ukuthi lapha laba bantu sebehlule kile semehlulekile. Buka nje imali elizwe lakithi. Ezimalini lapha kakubonakala ukuthi kwenzakalani la. Kanti why iZanu PF kungayizwa imali elizwe? Bekele ubutsotsi beRobert abantu ngale ndlela le. Kanti why bengayenzi imali elizweni? Elizwe libe le mali yalo. Why? Why kungalungiswa imigwaqo kube renovate izikolo? Abantu izakhamizi zibhadala ama school fees every year. Kodwa kakubonakala ukuthi kune imali ye school fees yakuphi. Ngendlela ukuthi vele yonke indawo kufile yonke industry eZimbabwe field laba bacabangela ukusela kuphela yikubona umonzo ora lo Thokozani Kubebe silwa bebanga imali udliwa imali kuphela lapha imali yiyo edliwayo and ama parties akithi the most basebenzela izisu zabo laba bantu iningi lawo vele lilanda ukukhohlakala lapha abaningi akusoma opposition parties ngoba iopposition party yamampela ali challenges za PF angikuthi mnangako ukwazi umnangako lisela ukwazi ukuthi umnangako ngiyobulala abantu ukodwa usebenzana lo mnangako usebenzana lo mnangako kanjani umazi mathupu ukuthi ngiwabulala izwe leliya izwe lelo mnangako kutshontsha leliya kodwa uyagijima phambili ngoba ufuna imali ufuna ukugqibisa isu sakho ukuthi usebenzana lesizana PF usebenzana lesitha sakho njani ukwazi ukuthi usekuhluphekeni la uyahlupheka inxa yabo
salibonani studio 7 salibonani okhulumayo umthwakazi omuhle sithakazi umthwakazi studio 7 ngifuna ukutshela abantu ukuthi thina singabathwakazi sizozama ukuncedisa kumavoti lawa ama-boy elections thina sivote siyazi ukuthi sivotelani sivotela ukuthi lani lithole linabantu benu linabantu bendawo yenu ukuthi lithole lathi lithole lathi amasithi lapha ephalamende thina esikubhekile nje ukuthi lina emathebeleleni lisizamele ukuthi sithole nje kuphela amasithi thina siyazi ukuthi lingathola amasithi uma silivotela siyobuya futhi sizothatha indawo yethu sizohlala phansi yikho ngikutshole ukuthi akukho okuningi ngiphinde ngikhulume langomama ukhuphe lapha umama akhuphe kasuke laphana ohleli khona laphana kuyashisa kasuke laphana ohleli khona abuye ekhaya akaxotshwanga ekhaya abuye umthwakazi ukhona uvulekile akabuye azogcina kumthwakazi umama akhuphe asomuntu wasekuzele eshoneni umama akhuphe umuntu wasesindebeleni kabuye simthathe simbeke endaweni yakhe lapho ufuna okwana khona agqile ayenze umsebenzi odingwa ngabantu ayenzela abantu into abazifunayo hayi kube lokho esidingisa lakomnangalaboomonzora everyday monzora asakhonde ukubuka inews asakhonde ukungena kuma-intanethi ngenxa kamonzora lo makhuphe makhuphe woze ekhaya makhuphe woze ekhaya walahleka vele wawulahlekile thina sizovota singabantu bakamthwakazi sikuvotela thina singabantu bakamthwakazi sithi woze ekhaya mangabe wena siyakuvotela kodwa ngeke sikuvotele kwamandla into yokuqala ofanele uyenze wena makhuphe ikuthi ubuye ekhaya ngoba nguwe owazi ukuthi wenzani kathesi abantu balahlekile bonke abakwazi ukuthi babheku ngenxa yakho sondele eduze labantu sikulungisele thina abantu hayi ukuthi elungisela izizwe indawo yakho sondela eduze makhuphe siyakucela sithi sondele eduze thina abantu besintwini ungazibona usondele eduze uhlangana labantu kule indawo le uzozithola ungumuntu ebantwini ngoba ngapho bakubiza nje ikati ini bazibiza ngokungcola ngayo yonke indlela bakubiza awufisa ukubiza ngayo abantu bayakubiza yonke indlela umuntu ofuna ukubiza ngayo uyakubiza kodwa ngapho ungabuya kithi one day nje ufikile wanqonqoza ngapha ekhaya wathi hayi kokoko vulele ingene wonke umuntu nje uyakwamukela ngezandla ezimhlophe woza komntwakazi ungakithi wena ulahlekanga makhulu yabonga studio 7 omuhle omthwakazi wonke okuphi nakuphi phesha kwedlwandle esekhaya ezimu eSouth Africa yonke indawo mthwakazi lithi abantu
salibonani bantwana bezimbabwe salibonani mazimbabwe amahle bakithi ake likhuze umonzora ukuthi kathi yena usesilwa lochamisa yini kumbe ulwa lezanu PF
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, amasosha akwele Melika asefikile kuzwekazi le-Europe ekuqhubekeni kokufuthelana okubangelwe ikugombolozelwa kwelizwe le-Ukraine okwenziwe ngamasosha akwele Russia. Sokulamaviki ambalwa kulokwesabela ukuthi ngasiphi isikhathi amasosha akwele Russia alakho ukungena kwele Ukraine asuse uhulumende kamongameli Volodymyr Zelensky. Umongameli Joe Biden yena uthi ele Russia lingalokothi lingene kwele Ukraine ngoba lingenze njalo lizawukhomba umuzi olotshwala. Ingcweti kwezombusazwe sezisole indlela uBiden abusa ngayo ikakhulu nxa kukhangelwe lolu daba. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. umongameli Emerson Mnangagwa ubikwa ecebise uhulumende ukuthi abhadale izisebenzi zakhe ikhulu lamadola eMelika phezu kwemali eziholayo ngenyanga. Amagqwetha aselobele usikomitshi wamapholisa mnumzana Godwin Madanga ekhonona ukuthi ngokuthi amapholisa akazimiselanga ukudinga abadiliza lokubhomba amatshe esikhumbuzo sabantu ababulawa igugurawundi esilobela lasebhalakwe. Silugqiba ke lapha uhlelo luthula namhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama.